Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 22 kuNtulikazi 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umthetho kumele ume uqonde nta ungathathi hlangothi kuyindlela engalunganga kuyindlela ehambisa ibizo leZimbabwe emhlabeni wonke jikelele siphume sililizwe elibi kakhulu.
Abe crisis in Zimbabwe coalition sebe mangalele amapolisa emthethwandaba we high court kulandela ukwaliswa kwabo ukutshengisela ezitaladeni bekhonona ngokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Uhlelo lokubhadalela abafundi abaloba imihloliso yalonyaka ama-examination fees luvuliwe namuhla abazali abanengi bekhala ngokuthi abala mali. Kuhoza Friday sileqembu likamasikandi elizibiza ngokuthi abafana bakamacala liphethe idlalate lalo lesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abe crisis in Zimbabwe coalition namuhla bakweze udaba lwesiphangiphangi emthethwandaba we high court bephikisa isinqumo samapolisa esokubalela ukufola betshengisela phezu kokuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende kanye lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe lamhla kodwa akusenzakalanga njengoba amapholisa eyalile ukunikeza imvumo yokwenza njalo. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition balobela amapholisa mhla ka-14 kuyonale inyanga ewazisa ngohlelo lwabo lolu. Kodwa amapholisa abazise ekuqaliseni kwaliviki ukuthi bangeke baqhubeka betshengisela ngoba bengazange balandele isigaba sesikhombisa u-Section 7 somthetho wezokulondoloza ukuthula we Peace and Order Act. Umgcini sihlalo we Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Peter Mthasa ulandisa ngamanyathelo asebezowathatha.
Unfortunately, we did not succeed. The court confirmed the prohibition of the Zimbabwe Republic Police, citing that we had missed out
asiphumelelanga ke umthethwandaba uduzelele lokho okuthiwa ngamapholisa ngaphambilini ukuba kasizange senze okudingakalayo ku-Section 7.
Umkhokeli wenhlanganiso yezokholo ye-Divine Destiny in Zimbabwe okulilunga lomanyano wenhlanganiso we-Crisis in Zimbabwe Coalition uBishop Anselmo Magaya ulandisa kabanzi laye ngokunye kwalokho abekade bengakho kulokhu kufola andubana balelwe ngamapholisa kanye lomthethwandaba.
The denial of bail for those that have been arrested, we see that as real persecution.
Ukwalelwa kwabanye ukuhlawuliswa imali yebheyili yalabo abayabe bebotshiwe sibona ingani kungekuhle.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uyakusola ukwaliswa kwabakade befuna ukutshengisela namhlanje.
Umthetho kumele ume uqonde nta ungathathi hlangothi kuyindlela engalunganga kuyindlela ehambisa ibizo leZimbabwe emhlabeni wonke jikelele siphume sililizwe elibi kakhulu.
Abe Crisis in Zimbabwe Coalition laba bebemelwa ngumnumzana Trust Manda osebenzisana labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Setelechara. Kunjalo nje abameli benhlanganiso zababalisi phansi komanyano owe Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU baphumele sinqumo sokuthi bazakhalala umsebenzi okwensuku ezimbili kusukela ngolwesithathu lweviki ezayo emhlanganweni abawenzele eHarare namhlanje. Bavumelene njalo ukuthi lumanyano uzathumela incwadi yokukhalala umsebenzi kumqhatshi abomanyano wenhlanganiso zonke zezisebenzi zikahulumende abeZimbabwe Confederation of Zimbabwe Sector Trade Union labo bagcizelele ukuthi bazamanyana lowababalisi owe Federation of Zimbabwe Educators Union ukukhalala umsebenzi okwensuku ezimbili kusukela ngolwesithathu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Uhlelo lokubhadalela abafundi ukubhala imihloliso yalonyaka ama-examination fees luvulwe namuhla, abazali bekhala ngokuthi kabalamali. Izimseki yazise ukuthi abafuna ukubhadala ngedola leMelika kumbe irandi lakwele South Africa bavunyelwe. Ithe njalo labo ababhadala ngedola leZimbabwe kumele babekwazi ukuthi bazahlawula imali elingana ledola leMelika kusetshenziswa i-exchange rate kahulumende eyamadola ngamakhulu edlula amane aweZimbabwe, i-$455 kudola linye leMelika. Kodwa isimanga ikuthi iReserve Bank ithi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola eZimbabwe angamachumi amane lantathu, 1:403. Uhlelo lokubhadala ama-examination fees lolu lugqitshwa mhlaka 29 kulinyanga. O-grade 7 bazabhadala i-$10 kumbe imali elingana layo izifundo zonke. Abe O-level bazabhadala $11 isifundo ngasinye, kuthi abe A-level bona babhadale $22. Siqoxe lomzali ohlala eFilabusi, umnumzana Sifanjani Zabalaza Bebe, yena othi abanengi abasoze bayenelise limali.
Ngiyakubona ukuthi kuxhamalazile kwinto kwakhona, ngoba into leyi ihulumende konke lokhu kuzingatsha zikahulumende oyi-1, ukuthi ukuthi nxa kuvele kuyinto eqoto kumele ukuthi kusebenze irate A1, ngoba ukuthi kwelinye uhlangothi irate itshintshe, kwelinye uhlangothi uthole singeyinye, kodwa kuzingatsha zikahulumende zodwa zonezo. Kuyasimangalisa kakhulu, kuyasithengisela njalo lokuthi i-direction yona iyabe singasekho esadini kahulumende, ngoba yona vele irate yona le efakwayo kuzona ezindawo ezimbili ayisiyo siyisebenzisayo thina mazibhoda ngaphandle la. Yona isifika ku-800 vele esebenzayo kathesi. Zona lezo nje kuphelela nje kwemicabango nje kahulumende ongasakwaziyo ukuthi abambe ngaphi. Sephongukuyenza kube nzima ukuthi irate ayifake phezulu, ngokuthi uyakwazi ukuthi le mali kayikho, abe sephongukujobelela nje kuphela aphongukufaka irate ayicabangayo evele ingasebenziyo, ngoba lezitolo kayisebenzi yona le irate ye-400 something, kusebenza e-800 kathesi, yi-rate esesiyisebenzisa. Kuyasivezela sobala ukuthi amaplani aphelile kunogwaja la, amaplani aphelile, unogwaja uphelele ngamaplani, sephongukuvuvela nje kuphela izinto ukuthi kuhambe.
Uhlelo lokubhadala i-exam fees lolu lusungulwe namuhla njalo lugqitshwa mhlaka 29, okungangokuthi ungehluleka ukubhadala phakathi khonapho umntwana kasoze abhale. Ubona bekhona yini abaningi abaza kwehluleka ukubhadala?
Lelo kuliqiniso elisegcekeni babuNkomo. Ngike ngakhulumisana sibili lababalisi abathize kwezinye izikolo, bangivezile ukuthi bakhona abantwana ababona bele potential enhle kakhulu ukuthi nxa bengabhala bangaphuma lakho, kodwa ngenxa yokuthi izimali kazikho bayehlulekile ukubhadala labo bantwana. And kuyinto ehluphayo kakhulu, ekhathaza kakhulu lebazalini khonapho ukuthi izimali kazikho babuNkomo, kazikho, abantwana abaseli abaningi bengabhadalanga njalo belesifiso sokuthi ngabafunda baye phambili. So kuyinto elusizi kakhulu esigabeni sethu kakhulu lapha emakhaya emaphandleni, lapho okwemali khona engatholakali khona ngaphandle kokuthi umuntu azathengisa izimbhida zona lezi ukuthi uzubhadale. Ngokunjalo kuyinto sibili esegcekeni ukuthi baningi abantwana abangabhadalanga abangasoze babhale imihloliso yabo ngenxa yokuswela imali ngodulo nalolo sibhekane lalo babuNkomo.
Umnumzana Sifanjani Sabalaza Bebe ngumzali ohlala eVokola eFilabusi. babi kwabebalutshwana kakhulu abantu emaphandleni abayahlola amagama abo kuluhlu lwabazavota kukhetho oluzayo olevoters roll. Abanye bathi baphatheke ngokuphandela izimuli zabo nanku umnotho ungamanga kuhle. Ngokunjalo bathi kabalaso isikhathi sokuyahlola imininingwane yabo. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Abantu eGwanda eTsholotsho elupane lezinye indawo abakhulume leStudio 7 bathi kukhanya engani uhlelo lokuhlola amagama kuluhlu lokuvota aluqutshwa kahle owamanje ngoba balutshwani kakhulu abahlola amagama abo kuvoters roll ethulelwa uZulu iZimbabwe Electoral Commission. Umnumzana Believe Gawule ohlala eJolojo njalo olilunga lebandla lezanu-PF uthi
kathesi nje ngikhuluma so ngise-DDF Training Center lapha lapho kuqhubeka khona umsebenzi onjengawona lo engunanzelelayo ukuthi abantu bakhona kumaye ama-centers kodwa kwamaye ama-centers lakho ngibona ngani kule abantu abalutshwana angingazi ukuthi abantu babuya ngakulutshwana ukuthi kumele kube lo mkhankaso sibilo nalona odingakala i-voter education iyadingakala ngoba i-apathy yakhona i-attendance yakhona iphansi kakhulu engikubonile ngoba le mawadini ngalapha emibhode khona engikhangele khona ngabona ukuthi hayi abantu babuya qo sibili kwakutshengisela khonokho nje ukuthi hayi kumele kube le voter education.
Ugawule uthi kulabanye abahlola amagama abo besebenzisa omakhalekhukhwini.
So maybe yikho kubangela i-apathy na le.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane laye uthi
izolo ngangafika khona esikolo sakithi lapha eKwara iPrimary ngisiyahlolisa elami ibizo. Ngafika ngaxoxa labo abahlolisayo abangazi sekhona bathi abantu akabezi ngobunengi so into ekhona abalabo abahamba emakhaya bathi abantu nxa befika bebatshela ukuthi bayehlola bathi abantu sebekhathele ngoba bengazi bethi bayavota abantu bathi impumela kayiphumi ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Macebo Dube ohlala enqameni esebeleni seMathebeleni South laye uthi
indaba yokuhlola i-voters roll leyi abazange bayivezwe kuzwayo ebantwini ukuthi abantu babekwazi nje ukuthi bayi-publicize abantu abaningi babeyazi njengangapha eGwanda North emakhaya ndlela abantu bakhohliwe ngakho lokhu akulandawo ezivuliwe ezaziwa ngabantu ukuthi laphana kufanele ihambe liye-checka ku-voters roll angeso abantu beze begade beGwanda maybe ikho lapho abangathola khona ama-facilities anjengalawo ngala sizwanga ukuthi kulabantu belokhu abezekha babuya abahamba le-voters roll bebonisa abantu. So owesibili abantu vele kabalandaba le-voti ngoba kunini bavota 42 years akulatshintsho luba khona. So abantu abaningi vele uma usithi uyaxoxa lapho uyabezwa nje bayazikhulumela ukuthi hhayi thina kwamavoti lokhu vele sisaphongwenza but asikaze sibone kusiba lotshintsho.
I-Zimbabwe Electoral Commission isanda kwethula umbiko oveza ukuba balutshwane kakhulu abantu ababhalisele ukuvota kukhetho oluzayo eMathebeleland South kobulawayo leMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.
Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukuthengisela obekuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ezimela izisebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende kamongameli Joe Biden weMelika lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uzimisele ukulwisana lomkhuba osubhahile emhlabeni jikelele wokusetshenziswa kwezisebenzi ziphathwa njengezigqili i-forced labor. uthi njalo uzavimba ukungena kwempahla kwele Melika ezilungiswa ngamankampani aziwayo ukuthi alalomkhuba wokuphatha izisebenzi njengezigqili. Kungalesi sizathu ele Melika liphume lomthetho oqale ukusebenza mhla ka 21 Nhlangula lonyaka owe Uyghur Forced Labor Prevention Act kumbe UFLPA. Umthetho lo uvimba ukungena kwele Melika kwempahla evela esigabeni seXinjiang Uyghur Autonomous Region Xinjiang kanye lezinye izigaba ezibuswa ngokungekho emthethweni ngele China ngaphandle kokuba osomabhizinisi abangenisa leyo mpahla belakho ukuveza ubufakazi obukhomba ukuba impahla lezo azilungiswanga ngamankampani agciliza abantu. Esigabeni eseXinjiang ele China liyaziwa ukuthi libusa ngodlame, lidala amacala okuhlukuluza abantu, linganaki ulungelo loluntu. Kunje kulenkamba lapho abokholo lwe-Muslim labezinye inkolo abaphathwa luklubhu bebanjwa ngamandla ukusebenza bengahlawulwa, abesifazana bedlwengulwa, abanye bebanjwa ngamandla ukuthi bengalandeli ukholo abaluthandayo. Ukusetshenziswa ngembamba ngamandla kuqhubekela phambili langaphandle kwenkamba eziseXinjiang, njalo abanye bohlobo lwesi-Uyghurs labeminye imihlobo babanjwa ngamandla ukuyasebenzela kwezinye izigaba ezibuswa ngele People's Republic of China okungekho emthethweni. Umthetho owe-UFLPA uhle waqala ukusetshenziswa ngabogatsha olubona ngokungena kwempahla labantu kwele Melika olwe-Customs and Border Protection CBP bebona ukuba impahla yonke engena elizweni evela kwele Xinjiang ngelu ngiswe lokwenjiwa kulelo lizwe ngempela. Zonke impahla ezizatholakala ukuba zilungiswe izisebenzi ezibanjwe ngamandla azisoze zivunyelwe ukungena eMelika ngabogatsha lwe-CBP. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken, uthi i-State Department izimisele ukusebenza ledale lephalamende le-Congress incedisana lezinye inhlangothi zikahulumende ukulwisa ukusetshenziswa abantu ngembamba ngamandla eXinjiang, njalo bazimisele ukuqinisa ubudlelwano lamanye amazwe lokubambana lawo ukulwisa ukwephulwa kwelungelo loluntu. UBlinken uthi sesithethe amanyathelo aqinileyo okwenzela ukuthi kube sobala ukuthi okwenzakalayo kwele Xinjiang akulunganga. La manyathela agoqela ukuncitshwa amavisa kweziphathamandla ezisebenzelana lohulumende weChina ukuncindezela abantu, ukubafakela izijeziso zenotho phansi komthetho oweGlobal Magnitsky Act, ukubavimba ukuthengisela impahla kwamanye amazwe. Uqhubeke ethi uBlinken, sibambane labanye bethu abezinye iy'ngatsha zikahulumende, sizaqhubeka sixoxisana lamankampani akwamanye amazwe sibakhumbuza ngemithetho yase-Amerika yokungena kwempahla elungiswa ezigabeni ezingananzi ilungelo loluntu leyamanye amazwe abangane bethu. UBlinken ungeze ethi, siyaqoqana lamanye amazwe emhlabeni jikelele angabangane bethu ukuthi bangasekeli ngitsho lakancane ukwephulwa kwelungelo loluntu emazweni omhlaba, njalo bengathengi impahla elungiswa emazweni aziwayo ukuthi aphatha kubi izisebenzi ezilungisa leyo mpahla kwele Xinjiang, njalo abambane lathi ekuphakamiseni ilizwi lokusola ucuku olwenziwa ngele People's Republic of China ukuze lishiyane lomkhuba olunya abalwenzayo lokungana nanzi ilungelo labantu ababanjwa ngamandla ukusebenza kungelambadalo njalo bebahlukumeza.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo usengazokhela amalahle ekhanda umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uBalte Mabrito ngokusola akwenze onompembe. Kubika uJoseph Njanji.
UBrito usengazithola la esehlawuliswa inhlanganiso yePremier Soccer League ngokwala kwakhe elokhu yesola indlela onompembe abaphatha ngayo imidlalo. Lomqeqeshi uselamaviki ambalwa ekhala ngokuthi abanompembe bayekelela amaqembu edlalisa isikhathi.
Six stops, wasting of time. Zang.
Umdlalo umiswe ngemihla yesithupha. Kudlaliswa isikhathi njalo nje kodwa uthole kufakwa imizuzu emibili kuphela ekugcineni komdlalo. Wonke umuntu kumele acabange kuhle ngakho lokhu ngoba sonke sifuna kudlalwe ngendlela eqondileyo.
Ensukwini ezidlulileyo abaqeqetshi ababili abathunomeni Mapeza oyiqembu le-FC Platinum kanye loJohannes Numa oyiqembu leManyika Diamonds bahlawuliswe inkulungwane lamakhulu amabili yalamashumi amahlanu zamadola aseMelika ngemva kokuba besole ukusebenza kwabanompembe. Lokhu kuqukethwe ku-Order 13 owe-PSL Standing Orders Offences and Fines othi kulicala ukuba abadlali kanye leziphathamandla bezwakale bekhuluma besithi kulokucilibezela ekuqhutshweni kwemidlalo yesigaba saphezulu. UBrito useqeqetshe iqembu le-Highlanders kwimidlalo emine lapho anqobe kwemibili waba ngujikilobhanqa kowodwa, kwathi kowesine unqotshwe liqembu le-Wawa ngeviki edluleyo. Kuli viki iqembu le-Highlanders lizadibana nelebulawayo City enkundleni e-Papa Fields ngensonto. Ngomgqibelo enkundleni efanayo kulo mdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu le-Chicken Inn lele-Dynamos, lawa maqembu angena kumdlalo wawo. Ele-Chicken Inn lihleze endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amabili lanye, kuthi ele-Dynamos lihleze endaweni yesithathu lile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha. Umqeqeshi weqembu le-Dynamos uThondera Indiraya uthi kuza kuba ncane indawo emagumeni.
Been very difficult. Kuhlezi kusiba nzima kithi njengeqembu ukuthi sithole impumela enhle kobulawayo, ikakhulu nxa sidlala leqembu le-Chicken Inn. Sizazama ngamandla ethu bonke njalo siyazi akusoze kube lula kodwa sizalwisa lathi njengamadoda.
Eminye imidlalo yesigaba seKasilaga Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-Cranbourne Bullets lizemukela ele-Harare City ngaseVengere, iqembu le-FC Platinum lizadibana leleze-PC Kariba ngaseMandava, kuthi iqembu le-Yada lizancikilana lelenkezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium, kuthi iqembu le-Triangle lizadlebhana lele-Black Rhinos ngase-Gibo, kube sokusithi iqembu le-10X lizadibana lele-Bulawayo Chiefs ngase-Vengere. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu likamaskandi elizibiza ngokuthi abafana bakamacala liphethe idlalade lalo lesithathu. Iqembu leli lidabuka eCholocho kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo uMajosi.
UMajosi ngumfana omncane owaziwa ngoJoshua Ndlovu laphaya eJimila la ngibuya khona. Ngokomculo ngicula ngilapha eSouth Africa lapho engenza khona umculo kamaskandi. Iqembu engiliholayo iqembu labafana bakamacala, ngiphinde futhi ngisebenze ngingumajosi qeda kusemnandi. Sengihambe kakhulu emaqenjini lawo engiwaholayo abafana bakamacala, kusho ukuthi senginamadlalada amathathu ngisebenza ngaphansi kweqembu abafana bakamacala. Ngibe namadlalada amathathu ngisebenza ngaphansi kweqembu uMajosi qeda kusemnandi.
Idlalante leli lilengoma ezilitshumi ezigoqela ethi sebaliqeda, ukhona ozokhala, abekho, ntombi zodwa, kanye leyisihloko sedlalante ethi indoda ayibuzwa.
Mama, we're
Utholakala ngapi umculo wenu?
Bangaxhumana nami kule nombolo 462-631-9673 sizokwenza show ukuthi kuleli dlala nje lizophuma manje. Umculo wethu uzotholakala kuma online stores kuzo zonke indawo. Sizofaka umculo wethu ukuze noma ngabe ukuphi uthole umculo wethu. Kanti ke ikhona lapha ni Facebook page uMajozi Qhatha kusemnandi, nakhona uyakwazi ukuthi uxhumane nathi uthole konke nje ofisi ukuthola.
Abalandeli ubatshiyela wapha mashi
engakusho kubalandeli bomculo wesintu. Sicela nje nisisapote kakhulu kukho konke nje sikwenzayo. Sikwenza ngenhloso yokuthi simkhumbuze, simvuselele, simkhumbuze emuva ngawo lo mculo wethu wesintu, simkhumbuze isintu sethu, abantu bangalahla amasiko. Sicela nje nisisapote kakhulu ukuze sikhule sibe namandla akho konke lokho esikwenzayo. Njengabaculi benu elibathandayo, nathi siyamthanda kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMajozi leqembu lakhe le abafana bakamacala ngale Awusuka madoda bacula ke kamnandi lapho abafana bakamacala besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abe Crisis in Zimbabwe Coalition sebehambe emthethwandaba kulandela ukwaliswa kwabo ukutshengisela ngamapolisa. Uhlelo lokubhadalela abafundi abaloba imihloliso yalonyaka ama-examination fees luvulwe namuhla, abanengi bekhala ngokuthi abalamali. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguntungamili nkomo.